Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 laphandle ngomvulo mhla zisikhombisa ngokwekwezi 2018 igama lami ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi abakhonona ngeholo eliphansi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa.
Industrial action strike sababalisi si-on mhlaka 8 njengokuplana kwaso njengendlela esiyiplane ngaso.
I-Commission ye-Zimbabwe Electoral Commission ithi lonyaka izathengisela abantu lamabandla azombusazwe ugwalo lokuvota olwe-voters roll.
Ama-parties akwanisa ukuthenga nawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba esifuna ukwenza thina i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhonyana ukukhona nxa ukhetho sokuphelisa.
Kulabantu abathi ukhetho lwama-primaries luveza ukuthi bayabandlululwa abasifazane.
Mbona ngani inkinga isekutheni obaba yibo abasevalela phandle. Ngoba ungakhangela khonapho omama bona abangazange bangene bavalelwe phandle ngobaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yababalise eZimbabwe Teachers Union isixwayise abazali ukuthi labo abalabantwana abaya ema-boarding schools akumelanga bebahambise ngoba bazakhalela imisebenzi kusasa. Izimta lezinye inhlanganiso zababalise zithi kukhangelelwe ukuthi amalunga abo azakhalela umsebenzi njengalokhu asebekunqumile. U-Albert Ncube usithethulela lolu daba eseGwanda.
Inhlanganiso zababalisi eziphansi komanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union ezigoqela izimta kanye le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, EPTUZ, zithi ngamanga aluhlaza tshoko imbiko ethi sebevumelene lohulumende ngeholo labo. Inhlanganiso zababalisi lezi zithi ababalisi baqhubekela phambili ngenyathelo labo lokukhalela umsebenzi kusukela kusasa. Umgcinisihlalo wezimta ezansi emaNdebeleni umnumzana Akuneni Maphosa uthi abazali kumelanga bazihluphe ngokuhambisa abantwana ezikolo.
Ngithanda ukuthi ngubeke kube sobala ukuthi industrial action strike sababalisi si-on mhlaka 8 njengokuplana kwaso njengendlela esiyiplane ngaso. Okwakathesi sesikubona emaphepheni akusiko akusho lutho kithi. Ngithanda ukuthi ngicebise njalo abazali abalabantwana ikakhulu abaya ema-boarding schools ukuthi aba-exercise i-restraint bame ngoba ukukhona ukuthi kwezinye indawo amagedi azabe ekhiwe ababalisi bazabe bengekho, so ongakhangela abantwana ongashela kahle.
Abazali sebeveze imbono etshiyeneyo ngenyathelo elithethwe ngababalisi elokukhalala umsebenzi. Omunye wabo unkosazana Anele Mnyandu uthi ababalisi bekumele bakhulumisane lohulumende ngesikhathi kuvalwe izikolo ukuze izifundi zingaphazamiseki.
Siyakunanzelela ukuthi umqhatshi wabo akathembekanga njalo isikhathi esiningi ubathembisa izinto angazenziyo. Kabakunanzeleli ukuthi baqakatheke kanganani phakathi kwesizwe lokuthi umsebenzi wabo uqakatheke kanganani ukwenzela ukuthi ilungelo lomntwana elemfundo lihlale lihloniphekile. Ngoba yena uhulumende esilaye uvele esaziwa nje kalaleli muntu, kodwa ukuthi abantwana basetshenziswe njengesikhali kasikhona isinye isikhali esingasetshenziswa hatshe sokuhlukuluza abantwana. Siyacela
umbono wakho usekelwe ngumnumzana Ngabuto Ndlovu oyetheza uhulumende umlando ngokukhuphula ekholo labodokotela kuphela ethiya ezinye izisebenzi zizilengqweqo zomlomo.
Ngesikhathi engezelela amadokotela imali ukufuze ahle angezelele ama-departments wonke ekahulumende okubalisela yona izimtha yababalisi bahle bathole imali yabo bonke ngokufanayo. Kuyimfanele ukuthi ama-teacher athole imali yawo, since abanye sebetholile imali yabo labo kufuze bayithole. Akumelanga ukuthi size ama-teacher aze ahambe ku-strike ngoba kusibulalela imfundo yabantwana, kukanti thina ngapha njengabazali siyabe sibhadale imali ekwanileyo yabantwana ukuthi bayifunde.
unkosazana Lungile Masuku uthi kuyadingeka ukuthi uholo lababalisi likhuphulwe ngoba sebele iminyaka bethola imali efanayo. Unkosazana Masuku uthi abantwana bazalahlekelwa isikhathi sokufunda njengoba bebhekane le mihloliso etshiyeneyo okumele bayilobe kunyanga ezayo.
Siyabazwela sibili ngoba ngabanye bezisebenzi ezithwele nzima kuleli leZimbabwe. Kodwa sikusezikhangela futhi ngakucelela abantwana. Ubana abantwana sokuzadala ukuthi bake bami ukufunda. Abanye bayabekhangelela ukuthi bazabhala ngoJuni then kuzaba-affecta ezifundweni zabo. Ngoba isisebenzi esihlambileyo kudala ukuthi vele singasebenzi kuhle. Ikuzabona le pass rate ezikole eziningi. Ilokhu isehla yayiqansi.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu kuza ngemva kokuba omongi bekhalale umsebenzi begonona ngeholo. Urhulumente waxotha omongi abakhalala umsebenzi waphinda wabakhatsha. Lokhu kwabonakala njengendlela yokwethusela izisebenzi kahulumende ezingafuna ukukhalala umsebenzi. Iinhlanganiso ezithiyeneyo zababalisi zithi amalungu azo akumelanga esabe ngoba kula magqwetha azabamela xa urhulumente engabaxotsha umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa owethekelela kwele Bhilitane kwamanje uthi ibandla lakhe linganqoba kukhetho oluzayo zonke izizalwane zeZimbabwe ezafundela imisebenzi etshiyeneyo zizacelwa ukuba zibuyele ekhaya ukuyancedisa ukwakha kutsha ilizwe. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ekhuluma phambili kwabantu abadlula inkulungwane eBedford kwele Bhilitane zonontamama, uMnumzana Chamisa uthe ibandla le-MTC Alliance selilungisa ugwalo lokubhala phansi amagama abantu bonke abahlala kwamanye amazwe.
Ugwalo esilubhalayo olwabantu abafundela imisebenzi abahlala phandle kwelizwe kuzokwakha kutsha ilizwe. Nxa ungumanjinela, udokotela, umongikazi kumbe umbalisi, sithi ilizwe singalithatha siyalibisa ekhaya lizokwakha ilizwe.
Sekhuluma ngokhetho oluzayo, uChamisa uqhubekele phambili esithi i-MTC Alliance ngeke ingene kukhetho nxa uhulumeni nekamongameli Emmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi izizalwane zezimbabwe ezingaphandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota.
Isivumelwano se-SADC lemithetho yakhona kuthiwa izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota, hathi abasebenzela uhulumende kuphela kodwa lonke. Kumele liyevota duzane lalapho elikhona. Ngeke uhulumende athathe imali yetaxi emalini edlula i-billion dollars ethunyelwa yini elingaphandle kodwa angalivumeli ukuvota.
Abantu abaningi bajabulile besizwa amazwi kaChamisa. Omunye waba uMnumzana Nhlanhla Dube ongalandelile libandla le-MTCT obenandeke ukuzobona lokuzwa amazwi azokwethulwa nguChamisa.
Mzile khuluma. I think he's got a potential as long as he is able to embrace everyone in Zimbabwe. Ngoba i-issue yami layo ukuthi i-politics eZimbabwe, I think people tend to belong to certain parties and certain tribes. Mina mfuna a leader who embraces everyone.
Kunabanye abathandabuza ukuthi uChamisa uzanqoba ibandla leZanu PF. Unkosazana Nozizwe Ndlovu uthi uChamisa kumele akhohlwe aphinde ukuthi anganqoba iZanu PF kukhetho oluzayo.
Sometimes I don't think ukuthi ule chance yokuthi anga stand up to iZanu simply because mina ngokwami I felt ukuthi ube one side, like mina zange ngizokhuluma isiNdebele all the time ngimile kwabana zange ngizokhuluma isiNdebele, so it made me feel ukuthi I was kind of left out. I don't think ukuthumela ama communities zonke are represent Zimbabwe.
UChamisa wethikelele kule Bhilitane lapho anxuswe khona likholeji lemfundo ephezulu LA University of Oxford. Ukhalelwe ukuthi uzakwethula akumemetheke kuzifundi zekholeji leli ikakhulu mayelana lozombusazwe lokhetho oluzayo kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseBradford eBhilitane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
I-commission ebona ngezokuvota eZimbabwe Electoral Commission ithi lonyaka izathengisela abantu lamabandla ezombusazwe ugwalo lwe-voters roll. Umnumzana Qhubani Moyo oku-commission le uthi abazathenga ugwalo lolu ngabantu abazancintisa kukhetho lwelizwe lamabandla ezombusazwe.
Amabandla avunyelwe ukuthenga i-voters roll bayaphiwa i-hard copy lokuthi abubhale emaphepheni. Abaphinde futhi bakwanisa ukuthi nxa efuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties akwanisa ukuthenga. Lawe nxa kuyithi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba efuna ukwenza i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhona nokukhona nxa ukhetho soluphelile.
Uphinde wathi kusukela ngomhlaka 19 ngeviki ezayo abantu bazavunyelwa ukuhlolisisa amagama abo kugwalo lokuvota.
Esikulungiselele njenge-commission ukuthi abantu baye-check amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalise ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagogo Primary School, ibizo lapho leyo likhona eMagogo Primary School, hamba uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lakokatekele ukuthi sihambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba sile ama-computer network ilizwe lonke, kutho ukuthi kungathi nakuphambaniseka khona lokho.
Umoyo ukhulume njalo ngokumele umuntu akwenze nxa engenelisi ukuyahlolisisa igama lakhe kugwalo lokuvota.
Nxa esehluleka ukuya uzacela omunye umuntu amkhangelele. Nxa sokubonakala ukuthi ibizo lakho alisipelwanga kuhle, kutho ukuthi usuzaaplayela-ke ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amaZimbabwean akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehleki ukuthi bahambe bayebayeza.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo omunye wamalunga ekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukhetho lwama-primaries lomabandla ezombusazwe luphazamisa uZulu. Abanye abantu bathi kumele ukhetho lolu lwenziwe kusese kulesi sikhathi eside sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabanye abantu abathi ukhetho lwelizwe solwenziwe, ngakho-ke kabasoze bazihluphe ngokuvota kukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Bathi ukhetho lwama-primaries luphambanisa uZulu, ocina ecabanga ukuthi akusela olunye ukhetho olulandelayo. Kodwa-ke bakhona njalo abathi ukhetho lwama-primaries luqakathekile njalo kumele lwenziwe sokuzaqhutshwa olwelizwe. Unkosikazi Debra Mkasa, umunye walabo abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka, uthi ukhetho lwama-primaries kumele lwenziwe amabandla ezivalele hathi emphakathini.
Ngibona ngathi indaba yama-primary leyenziwayo asenika i-confusion ebantwini, especially abasemakhaya abangazwisisiyo. Abanye sebehle bekuthatha ukuthi sokuvotiwe, and nxa sokufika ukuthi ngendaba yokuvota bazahlala phansi bethi sokuvotwe kwaphela. Njalo futhi why khona kuyinto ye-in-house isisenziwa public indaba yama-parties lalala ama-parties alama-primaries bekwenze bewukodwa secretly, then ukuthi sokubuya ama-candidates ayiwa azangena ukusobala.
Umtshayeli womchova kobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi akazwisisi ukuthi kwenzakalani ngama primaries, uthi ukuxabana phakathi kwamalunga amabandla achiyeneyo kwenza engani solwenziwe ukhetho lwelizwe.
Ama primaries are confuser. Kufanele uthi ngabe abuyayenziwa way before abantu bangaka ungazokubangakasondela ekhethweni, because kuya confuse la even abanye abantu abadala emakhaya kathi sebacabanga ukuthi sokuvotiwe. And so was confused that ngoba kathi siqala ukuliwa internally bona abadliweyo laba winileyo, and ngabe vele kuyahlukaniswa ngesikhathi eside mbishana mepenxe yenxa kunje ukuthi uvotwa ngoJuly kuyenziwe ngoJanuwari. Lokho
lokhu kusekelwe ngumnumzana Bongani Dube othi kazwisisi indlela okuhlelwa ngayo ukhetho kwele Zimbabwe. Uthi akusacaci ukuthi okuyikho yikuphi.
Ngendlela eyenzakala ngayo ngamalokuze nama-primary election, asawuzwisisi thina indlela abahlela ngayo, because lama-elections aseseduzane, but awukacaci ukuthi kuqala ngama-primary kumbe vele sokuvota khonapho. Ngaba sibandlulela kuhle sizwisisa indaba yangikhona le.
Ibandla leZANU-PF yilo eselenze ukhetho lwama-primaries loba nje kulezinye indawo lapho oluzaphindwa khona ngoba kaluqhutshwanga ngemfanelo. Umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke zebandla leli uthi ukhetho lwama-primaries luveze ukuthi basekelwa ngabantu abaningi eZimbabwe.
Abantu ababuyile badlula almost 10,000 athi futhi bamele iparty parliamentary senatorial and yilo kuze ni proportional representation level.
Uphinde wathi okusobala ukuthi ukhetho lolu luveza njalo ukuthi umuntu uzondwa kumbe uthandwa ngabantu.
Abantu nxa bengabafuna bakufuna kumele uvune lapha ohlanyele khona, wahlakula khona, walima. Nothi ukuthi ubuye suyi-combine harvest asuzovuna lapho ngazuthi isimu ilinyombani, akusebenzi lokho.
Amabandla achiyeneyo akhangelelwe ukuthi azakwenza ukhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwesizwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi ikakhulu abesifazana bathi iyesabeka indlela ukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF oluphathwe ngayo njengoba kusobala ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo. Abesifazana bathi abanye babo abakuZANU-PF bathiwe phandle kukhetho lolu. Intethele zindaba yeStudio 7 uMavis Gama usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla leZANU-PF libike ngomgqibelo ukuthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lwama-primaries kwezinye indawo loba nje lwenziwe ngemfanelo ezabelweni ezinengwe leZimbabwe. Kubikwa ukuba kwezinye indawo abantu bazivotele ngokudinga amaphepha okuvota ezindlini zabo, kwathi njalo ezabelweni ezijiyeneyo ukhetho lolu lwenziwe emadabu kakusa. Lokho kudale ukukhonona okumangalisayo kulabo abancintise ukhetho lolu olwenziwa sonke isikhathi nxa kusenziwa ukhetho lwelizwe. Abadabuke inhliziyo ngempumela yalo kabayisibo bodwa abakubandla leZANU-PF njengoba abesifazana behlaba umkhosi ngokuchiywa phandle kukhetho lolu. Bathi lokhu kutshengisela okuza kwenzakala kukhetho lwelizwe oluzayo. Omunye wabakhonona ngempumela yokhetho lolu ngunkosazana Linda Masarira, isikhulumeli secele lebandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
And that really shows that ZANU-PF, which is the ruling party right now, has got no regard whatsoever to constitutionalism. We should be a worrying issue.
Lokho kuyisibonakaliso ukuthi leli bandla leZANU-PF eliyona elibusayo vele lalizimiselanga ukuhlonipha nokulandela okuchiwo ngumthetho.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Sichelesile Mahlangu owenhlanganiso ebona ngezabesifazane eye Women's Institute for Leadership Development, othi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi abesifazane bayabandlululwa kukhetho lwama-primaries.
Mina umbono wami okwenzakale ebandleni leZANU-PF besingakumelelanga thina njengabomama, because besicabanga ukuthi imfundiso ebakhona through amanye ama-organization yokuthi sifuna i-50-50, because that's what we're advocating for as abomama, kuthi at least ngabe sithole even though bengasatholanga that 50 esikhuluma ngayo, at least around 40 or around 30 kungcono kakhulu, rather than ukuthi ngexa sikhangela ngendlela kwenzakale ngayo omama they are around 10 to 15%. So sesikhangela ukuthi lalaba abanye abangayenza ama primaries abo, please they should push for ukuthi at least abo mama babe le percentage eningi, because abo mama yebo abazibuhlungu nxa izinto zingahambi kuhle.
Omunye njalo okhala okumangalisayo ngunkosazana Siduduzile Masilela, laye osebenzela inhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development eGwanda esabelweni seMathebeleland South.
Ngibona ngani inkinga isekutheni obaba yibo abasivalela phandle, ngoba ungakhangela khonapho omama bona abangazange bangene bavalelwe phandle ngobaba. Asingeke sitsho thini ukuthi bahlulekile ukuvotelwa, yebo ye abazange bavotelwe, kodwa kungendaba yangobobaba, ngoba ungathi wakhangela ngaye kade kusekhulatha khonapha kumidiya ukuthi uthole ukuthi obaba bebekwanisa ukwenza i-vote buying ngoba bona bele mali bekwanisa ukunika abantu imali. But then mina umama ke ngikhangela imuli endlini, ngiyathatha ngapha imali yokuthi ngibanike abalabo bantu, sombe sisehluleka ukuvotelwa.
Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukuba akhethe abesifazane abalingana labesilisa kukhetho lwama-primaries ukuze inani labo lilingane kukhetho lwelizwe. Amabandla ambalwa akhangelelwe ukuthi azaqhuba ukhetho lwama-primaries kunsukwana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Kalipani Mbugweni, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, utshele Studio 7 ukuthi sebelungiselela ukwethulela uZulu ugwalo lwemanifesto oluveza abazakwenzela uZulu.
Siqalile iprocess yokulungisa ama-candidates, iyaqhubeka nje njengoba ngikhuluma nawe ngethendilezayo le siyabe silontsha kobulawayo i-MTC yethu. Sibonisa ama-candidates ethu abesephumelele ekhethweni lokuthi babe ama-candidates laba ama-aspiring labo labo bazobe bekhona.
Singathi lapha liyadinga abantu abaningi kanganani njalo ukuthi umuntu angene kubandla lenu abe ngomunye wabancintisayo, kumele abe ngumuntu onjani?
Hayi, kumele kube ngumuntu ngempela olandela konke nje okuphathelane lebandla lethu. Mina sifuna abantu abahlonipha everything eyayenza ukuthi MDC siqale. Sayiqalele ukuthi silisana lezani, ngoba izani sihlukumeza abantu ngokomhlobo ukuthi lo uyini lo uyini. So asikufuni-ke lokho. So sihamba labantu good and regular standing ephathini, basubscribe to ama-values ethu nama-principles ethu.
Singathi-ke kukhetho lololuzayo lizafaka abantu abangaki abazancintisa elizweni lokhu jikele?
Sizofaka 210 abazomela ukuba ngamalunga ephalamende, esesifaka 1,958 abazoba ngama-council. Siyazi ukuthi abantu mabebheka bacabanga ukuthi hhayi ingathi kuyacansa ngathi bandlala ilandelalanda lalandela abantu abaningi. Abantu abaningi bacelile ukuthi hhayi ngempela thina sifuna ukuthi lisivulele ithuba lokuthi sime nemigubo nakho konke kanye saqala leli bandla leli. So ama-candidate maningi ngempela, because sine-process yokuthi sibakhethe, ngoba uthole ukuthi kwezinye indawo kuyabona abantu abayi-3 abafuna ukuma bebe ngama-candidate.
Lizakwenza njani ukuthi kungabe lokuxozela kukhetho lwama-primaries?
Ungalandela i-constitution, ulandela ama-processes e-democracy, akuthandi ukuba nenkinga. So thina uzobona ukuxokozela kuyabe kungekho, ngoba thina umthetho siyawulandela. Le democracy yiyo vele impilo yethu, into esiyenzayo le.
Lo ngumnumzana Kalipani Mbugweni, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ye kusenjalo zulukandaba, sike sixoxe ngokuthi lulubona njani ukhetho lwama-primaries. Ecingweni kunamanje ke silo mnumzana okhona lapha u-Oscar Ncube. Baba Oscar Ncube, ungawutshona njani?
Ngiphilile baba, linjani Nkosi yami?
Ye, utshona njani nxa ukuthi ungapha kwele Melika, kodwa ngenxa sesingapho kini kumele ngithi livuke njani?
Ye, kunjalo sihlobo sami.
Ye, uvuka njani ke sihlobo sami?
Hayi, ngivukile mnelinjani lani.
Esikahle sibili. So ukhetho lolu lwama-primaries ulubona njani Ncube?
Mhlobo wami, ukhetho lwama-primaries ukukhuluma iqiniso kokuqala, iZANU-PF vele kuzayehlula ngoba yehluleka kudala. Ngikunanzelele kwesinye isikhathi la nxa ngasowezanu lapho engakhele khona mina semapulazini, ngayizuza indawo nje ngomusa wenkosi, ngavele ngisazakala ukuthi angiso wabo, kodwa ngasengiyizuza ekuqineni. So ma kuvotwa ngelinanga mabesisigaba bebisisigaba sokuthi kakuyevotwa, bananzelela ukuthi kulabanye abantu abangayisibo kuhle, abangeke bavote kuhle ngendlela abayifunayo. Ukulokuthi kuvotwe emini, uyazi ukuthi kwenzakala okunye, kumele kuvotwe emini kwadileya, akwazi ukwavotwa ma ngaphambanisi ngo-10 ebusuku. sebethathana bona nga-1-1 ezindlini sibakhangele bathi bathi sokusiyavotwa kwathinithini babekwazi ukuthi kulabanye okuyathiwa uma sokusiyavota ebusuku zabasoze baye ngenxa yokuthi babebona ukuthi kakuqondanga njalo lanxa kuvotwa lelo langa ngifuna ukuthi ngitshaye nje amfihle umphini ngoba yinto eyenzakala esigabeni sami njalo labantu bangikhuluma ibizwe engilisebenzisayoilo endilisebenzisa lasekhaya kwavoti kwakuvotelulanga kutshelwa abantu ukuthi wena votela ubani vele kwadojwa abantu abazakalayo ukuthi ngabakalanga bamvotela uphiphe phezandleni kuthiwa bhala so base besitshela bona babehambile bhala so kwadliwa abanye amadoda ayo emabili kwakuthiwa ngabako emgodlithi ngabakobani base betshintsha izibongo bengabe esishoneni sebezibeke ngabakosiziba bongu-2 kodwa base bezinike isibongo sakosiziba esesindebeleni ukuthi sibavotele kwasekusehlula ngokuthi lasa singabavotela ye kodwa-ke babevele ulanga kulungisiwe khulume labantu bakhe abesigabeni sethu abakhulu ukuthi bameke sho ukuthi yena iyawina lakanye wawina kuliqiniso ukuthi kakuvotwanga kuhle kuzanu PF kodwa ngenxa yokuthi kasikho ebandleni laba soze sisole kakhulu kodwa-ke kumele bahlale bekwazi ukuthi iqiniso mna engangihlala ngelitsho lakibo lanxa ngilabo ngoba ngiyakhuluma mna njengoba ngikhuluma kade singilabo ekhaya ngibesibukhangelane ngamehlo ukuthi akuvunyelwa abantu bakhethe abantu ababafunayo hayi ukuthi iparty ikhethe yona umuntu emfunayo ongasebenziyo ozahlala kuphela ethi akutsheliweyo avume kunjengoba kunjalo ngekathi hayi lokho abantu seziba kuvume ubuye ebantwini sebatshele ethi kuthiwa lokho akutshintshi thina esigabeni sethu bekubuya osabhuku bethu bengabezana u-P F labanye lakathi silo bengabezana ababekwayizana besibatshela sithi khona lokho abakutshele khona mbo batshela ukuthi kasifuni indaba bengabeyanga bona sazokhuluma lapho uze sesithi ha manje liwa kula nto engayenza sithi yokhe-ke uzabiza umhlangano uzowuhlala wedwa thina sesihamba simshiye emhlanganweni sizihambele bazagcina silokuna
kodwa sesizokuthiwa abanye basithi nxa kuvotwa uzokuthiwa asihambe siyevotela emzini wami bekunjalo yini
okwakathesi ngabe ngikambamanga kodwa engikwaziyo yikuthi abantu bayalawulwa ngitsho la kuma-elections kwakusenzakala ukuthi siyakutshela ukuthi vele lingaphazamisa abantu bahambe belandela usabhuku wabemvanto abona ukuthi vele kuloganga kuzanu P F bakuthwele abangobani ngemva kwasabhuku wenu ukwenzela ukuthi kubonakala ukuthi kakho zaphambani siyazithi omunye undoda oyisiphoxo ushonile indoda wangikhulule 3 years uma ngaphazamisa uthe makuselayinini yokuvota ukuvotwa uvotwa sibili kanye wasukuma phakathi kwabantu wathatha iphepha uthe selithethe wafaka uxa wakhe waya kusabhuku labaphathi bezanu P F wathi ngicela ukuthi libone ukuthi ngivote njani afuna ukuthi lisaleli ndihlupha abantu bonke bathi hayi anto wayesenzela ukuthi kubonakale ukuthi abantu babanjwa ngenkani ukuthi bavotele bani phakathi kwabantu lamapholisa ekhona kuvotwa sibili ukuvotavota wathi ngicela lizobona lingasaleli ndihlupha ukuthi ngifake uxa kubani buyanini sabhuku lobani abantu bonke bathi hayi kwakuyikutshengisa ukuthi abantu kabavoti bekhululekile
awubone-ke uyitshaye esihlokweni enhlokweni encube sibonge kakhulu baba
ye ngathi khonapho lanxa nje usingakacedi asithi-ke ngisho lakubo-m d c kukhuluma iqiniso amaphathi amaningi asilo sipho lezanulolulakubo-m d c iningi labo
kuyafanaukukhethwa
abantu ababafunayo ngiyabonga nkosi yami
hayi sibonge kakhulu ncube ye sekulomunye ubaba ecingweni uwantulela kusasa ncube ngikhuluma lo baba lapho secingweni kunjani mnumzana
aphila kunjani futhi
ye ngikhuluma lobani
ngikhuluma nophoamjoa
ye akutsho ndlovini nxa usukhangele ukhetho lwama-primaries ungathini ngalo yonke ndinga 30 seconds
ona ama-primary utsho
amabandla nje amabandla jikelele nje
okutsho ukuthi ukhetho lwama-primary nje into esingakhuluma ngayo ukuthi nje especially lolo soluke lwenzeke lwe-ZANU PF utsho ukuthi ngezinye indlela luyabonisa ukuthi i-ZANU PF nangokwayo iyabonisa ukuthi ayibambananga ngoba ungathi uyabheka into eyenzakaleko manje ekhethweni bona abo abade bejabula bethi bona bakhethe umdala umgabe bayakhala manje bathi barikiwe ukukhombisa ukuthi suthi lo khetho lolo lwezayo angiboni umuntu uzoba lukhetho olukhonileki
ye ndlovini siyakuzwa kakhulu 30 seconds zakho sezijayele ungathinela kusasa baba
okay
ye singakahlukane izulu kandaba nansi indaba ebezikhokhela lamhlanje ababalisi bakhonona ngekholo eliphansi bathi njalo kusasa bazakhalela imisebenzi kuzobuya-ke iZimbabwe Electoral Commission ithi lo nyaka izathengisela abantu ugwalo lokuvota olwe-voters roll sigqiba lapha uhlelo lamhlanje olivalisayo ngekhiphi sitube